lokhu kungolwesithathu ebusuku. Nga thembisa izolo ntambama uku ngangizakhuluma nga inkosi ingavumela lokhu busuku ngesifundo sokuthi umbhalo wesandla emdulwini. Okungempela, oh, singabeka amaviki phezu kwesifundo futhi ke singathinti phezulu, kodwa ngizazama ukuchasisa nje kancinyane ngakho lobu busuku ngosizo lukamoya ongcwele. Futhi manje ngifuna ukubala kuDaniyeli isahluko 5 lendima 25, futhi ibaleka kanje: futhi yilo umbhalo owalotshwayo, mene mene tekeli ufasini. Futhi manje makuthi inkosi ingezele le izibusiso zayo ekubaleni. Futhi ngingazi nxa umfo wethu omuhle umgcini lapha engacitsha nje lezi izibane ezikhanyayo ngikuyahlaba phansi ngalindlela. Ngiyabonga kakhulu. Angiboni umbuthano khona ke lapho ngikhuluma kuloba ngubani. Ngiyathanda ukubakhangela ebusweni lapho ngikhuluma, kukhangeleka sengathi ukuthintana ngqo labantu. Manje sithemba enkosini yethu lobu busuku lapho sizama nje ukuthatha isikhathi sami futhi sikhulume ngalesi isifundo. Ngiyazi isifundo esikhulu futhi ngiyobuvangeli inko isifundo, futhi kungeyisizo esokusiliswa nguNkulunkulu, kodwa kungokokusilisa kukaNkulunkulu okukhulu sibili. Umzimba ogula kakhulu engiwaziyo lobu busuku ngumzimba kamoya wenkosi yethu uJesu kulumhlaba. Udatshulwe kangako futhi wahletshulwa uze sibili udinge ukusiliswa nguNkulunkulu. Manje isifundo sethu lobu busuku siqala eBhabhiloni. Futhi iBhabhiloni yayimiswe okwakuqala lalamuhla isenjalo eShinari. Futhi yabizwa kuqala isango likaNkulunkulu Babheli, Babheli. Futhi emva kwalokho yabizwa ngokuthi iBhabhiloni, okutsho ukuthi isiyaluyalu. Futhi iBhabhiloni ibonakala ekuqaleni kweBhayibheli, kuGenesisi. Futhi ibonakala phakathi laphakathi kweBhayibheli. Futhi ibonakala ekugcineni kweBhayibheli, ibhuku lokugcina, isambulo. Futhi kuyikuba ikhona kulo lonke iBhayibheli, kumele ibe isasekhona lalamuhla. Futhi njalo yonke into esemhlabeni lamuhla ngendlela yezinto zikamoya, okunjengomoya kaNkulunkulu lo moya kadeveli, futhi zonke inkoloze, futhi lakho konke esilakho lamuhla emhlabeni kwaqala kuGenesisi. Genesisi kutsho ukuqala. Futhi zonke lezo zinto kukanti ngaphansi kwelinye ibizo, futhi ngaphansi kwesinye isimo, kodwa umoya ofanayo owaqala kuGenesisi kuyakuphumisa. Futhi kunjengesihlahla sikhula sisiza esihlokweni lapho konke okuzakuza kunomphela ekucineni ngezahlulelo ezinkulu zikaNkulunkulu, lapho azakuqeda indaba ngezinto zonke. Futhi konke okwakulesiqalo kuzakuba lesiphetho. Lezo zinto nje ezazingela siqalo azila siphetho. Yikho umKristu ozelwe kutsha akala ngitsho isiphetho, ngoba ulempilo elaphakade. Futhi impilo elaphakade ingxenye yempilo kaNkulunkulu uqobo, ngoba uNkulunkulu ulaphakade. Futhi ibala elifanayo, ibala lesiGriki zoe elithi impilo kaNkulunkulu, lapho uJesu ekhuluma futhi wathi ngiyabapha impilo elaphakade, lelo bala elifanayo liyasetshenziswa njalo. Ngakho-ke umuntu ezelwe kutsha moya wakhe uguquliwe futhi uba ingxenye kaNkulunkulu, okokuthi uyindodana kaNkulunkulu. Futhi ulaphakade njengoNkulunkulu elaphakade, ngoba uyingxenye kaNkulunkulu ngokuzalwa kwakhe, ukuzalwa kukamoya. Manje iBhabhiloni lasungulwa yindoda okwakuthiwa nguNimrodi, owayeyindodana kaHamu, indoda embi kakhulu. Futhi iBhabhiloni lalike laba isigodlo somhlaba, lapho leli dolobho elikhulu lakhiwa lapho onke amadolobho amancinyane onke elizingelezele abhadala imithelo lentelo lokunjalo kuleli dolobho elikhulu iBhabhiloni. Futhi phakathi lapho nxa ungabala kwamanye amabhuku asendulo okunjengamaBhabhiloni amabili kayisilobho futhi imbali eziningi zasendulo, uzafumana ukuthi zazile nhlobo zonke zemfundiso ezingazwisisekiyo phakathi lapho. Babe lomfazi phakathi lapho angenelisi ukubiza ibizo lakhe kulesi isikhathi, futhi wayethola impande ezingajwayelekanga futhi phakathi komhlaba futhi enze onkulunkulu ngazo. Kuyakholwa ukuthi kwakungonkulunkulu uJakobe abathatha kuyisezala abanye balabo onkulunkulu bempande lokunjalo imfundisoze nje ezincinyane, okuyikuthi phakathi kwalezo zinto kwaphuma lezi inkolozi esizibonayo emhlabeni lamuhla. Nxa ungananzelela imvelo yazo futhi imvelo yalezi izinto lamuhla kuyimvelo efanayo. Ngakho iBhabhiloni lahlala nje kuleso sigodi esikhulu esivundileyo lapho, futhi yayigonjolozelwa futhi ithelezelwa ngumfula iYufrate leTigris, futhi kwakuyindawo enkulu yokulima, futhi iBhabhiloni kwakulidolobho elikhulu, futhi li kungabaphose amamayila 120 ukubhoda idolobho, amamayila 30 icele ngalinye. Lokho kungakwenza amamayila 120 ukubhoda. Bathi izitalada edolobheni laseBhabhiloni zazingamafidi 200 ububanzi, imiduli yayiqatha okwamafidi eyide futhi ngokoqobo amafidi 200 ukuya phezulu. Babengagijima imijaho yenqola bebhoda limiduli ngezinqola, futhi amasango ayeenziwe ngethusi, futhi lalawo masango ngalezo sikhathi ayengaba amafidi 200 ububanzi. Futhi khona phakathi laphakathi kwedolobho kwakuhlezi indlu yobukhosi, futhi indlu yobukhosi yayiyisihlalo sobukhosi. Futhi phakathi laphakathi kwedolobho kweza umfula omkhulu iYufrate. Nxa ungakunanzelela lidolobho likadeveli ngoba lilungiswe emva kwedolobho likankulunkulu njengomfula wokuphila phambi kwesihlalo sobukhosi. Futhi phakathi kwaleli dolobho babe lezinkulu izivande ezijingayo emidulwini kubhoda. Futhi kwakungesi khulu kangako isizwe esikhulu ngalezo sikhathi saze sedlula umhlaba owaziwayo, futhi umhlaba wonke wawubhadala intela. Laliphumelele lisiya phambili ngezesayensi, futhi lalilezinto ezisanda kwenziwa yisayensi, lalilezinqola ezisanda kwenziwa, amadizayini amatsha, izikhali ezilamandla kakhulu lensimbi ezedlula zonke. Lalimi elingaphezu komhlaba wonke. Futhi-ke ngaphakathi kwalimiduli lapho inkosi uBhelitheshazari eyinkosi ngalesi sikhathi sesenzakalo lesi ezikhuluma ngaso lobu busuku, inkosi uBhelitheshazari, lo iBhayibhile elithi uNebukadinezari owayenguyise kodwa ngeqiniso wayenguyisemkhulu owathatha isikhundla sakhe, inkosi uNebukadinezari. Futhi abaningi benu liyakukhumbula ukuthi uNebukadinezari wayekuqala kwemibuso yabezizwe, inhloko yegolide, futhi wayehambe eJerusalema amaningi amamayila amaningi kude, futhi wayethumbe amaJuda futhi wabaletha phansi embusweni wakhe, futhi wabenza izigqili futhi basebenzisa abezesayensi babo lokunjalo, njengalokho nje iRussia eyakwenzayo lapho isiya eGermany, futhi yiso isizathu bathola ibhomba i-atomu lokunjalo. Bathola labo abezesayensi baseGermany, yiso isizathu bephumelele kakhulu lamuhla. Babathumba futhi babayisa emuva khonale ngokwabo babengelakho, kodwa bahamba futhi bathola lezo zinto njengoNebukadinezari akwenzayo amaJuda. Futhi siyathola ukuthi ngesikhathi lesi kwakule ndoda elungileyo obizwa nguDanieli umprofethi wenkosi, wathathwa ekuthunjweni ngesikhathi leso. Wayekhonze njengenkosana phezu kwezazi zonke zenkanyezi lokunjalo, futhi amadoda ahlakaniphileyo lezazi Ekubuseni kwenkosi uNebukadinezari futhi manje uBheritheshazari wayesethethe indawo. UBheritheshazari wayeluhlobo lomuntu omubi. Wayengelandaba nje. Futhi ke abantu bonke baseBhabhiloni belokugcinakala okunjengalokho ababesizwa belakho. Ungavele ube phakathi kwalawo amasango futhi amasango avaleke. Le miduli engamafidi ayi 200, lamafidi angu 80 ubuqatha. Cabanga nje ukuba babesizwa belondeke kanjani kuleyo miduli. Kodwa khumbula nje lokhu, okungelandaba lokuba isayensi ikwenze walondeka njani, uNkulunkulu uza kufumana lapho usona. Okulokuvikeleka okukodwa futhi lokho kukuKristu uJesu. Manje lapho bezizwa ukuqakatheka kwabo okukhulu kokuba yisizwe esikhokhelayo somhlaba, umzekeliso uqobo wempucuko yesimanje manje njengale esiphila kuyo iAmerica emangalisayo. Futhi ngathi ngiphambanisekile ngokwami, kodwa ngiyesaba ukuthi sithatha isimilo esifanayo leso abasithathayo, ukuthi esikuzwayo ngoba silakho lokho esikucabangayo. Abezesayensi abedlula bonke, futhi le mitshina yemibhobho, lamabhomba e-atom, lezindizamtshina ezilesiqubo ukwedlula zonke, futhi singathi siyisizwe esikhokhelayo somhlaba. Sizwile ngezinye indlela ukuvikeleka kwethu kungela uNkulunkulu. Yiphetheni enhle sibili. Futhi uNkulunkulu akaguquki. Ukuziphatha kwakhe esonweni kuyafana lamuhla njengoba kwakunjalo ngalezo zikhathi. Futhi akulandawo yokucatsha phansi lapha. Kuphela kuKristu uvikelekile. Futhi kuleli dolobho elikhulu lapho besizwa ukuthi kwakungela ndlela emhlabeni ukuba ibutho lingaqala ukuhlasela lelo dolobho. Emikhulu imiduli emide lempahla yabo yesimanjemanje, futhi bavinjelwa emhlabeni wangaphandle. Kodwa abazanga ngitsho ukuthi isizwe esibi esibizwa ngokuthi amamedi lamaperesi abangamahindu khathesi ase-India abakwazanga ukuthi amamayila amaningi kude babegebha phansi komfula ukuphambula umfula iYufrate ukuze bamatshe ngaphansi kwemiduli. Lapho besizwa ukuthi bavikelekile sonke isikhathi babezizwa ngaleyo ndlela. Nxa bezwa lokho, khona-ke bagqambuza esonweni. Kukhangeleka njalo lapho umuntu efika endaweni lapho azizwa ukuthi wanele ngokwakhe, isono siyaqala ukumbamba. Ibandla, isizwe, umuntu ngamunye ozwa ukuthi kadingi usizo lwangaphandle, isono siyaqala ukubusa kuye. Lokho kuliqiniso. Futhi singananzelela futhi ukuthi lapho abantu beqala ukuzwa lo muzwa okuba phezulu ngokuvamileyo, isono siyangena futhi sibabolise. Ngakho lapho bevala leyo minyango, babecabanga ukuthi babevikelekile, kodwa uNkulunkulu ukhangele phansi esemazulwini. Futhi isono siyisigcono kuloba yisiphi isizwe. Ngingazi lobu busuku, le mpahla yethu yonke enkulu, le mikhumbi ehamba phansi kolwandle ilawulwa yi-athomu, le ndizamtshina zamajethi eziphapha amakhulu amaningi amamayila ngomzuzwana, okokuthi loba kumbe umzuzu angedlula ngitsho isivimbamsindo. kodwa ungaze wakhohlwa, kodwa ukuthi izono zakho ziza kufumana. Futhi kulesi isikhathi babevale amasango, futhi bacabanga ukuthi babeza kwenza, babengaphila ngokuxokozela njengalokho ababefuna ukukwenza, ngoba babevikelekile, babeyisizwe esikhokhelayo. Ezinye zonke izizwe zazikhangela kubo okwezesayensi langosizo. Futhi njalo ngesikhathi esinjalo kwakulaleyi inkosi eyayicabanga ukuthi ingaba lesikhathi esikhulu. Futhi wabeka usuku lolo ayeza kuba lo mdanso omkhulu. Kumbe njengoba ngingatsho, i-rock and roll yesimanjemanje kungela okwedlula lokho. Ngakho-ke wabeka isikhathi futhi wanxusa zonke izikhulu, amasotsha wonke, labokaputheni, labafazi bonke, labafazi baseceleni. Manje umfazi waseceleni lihule elisemthethweni. Futhi liyabona yini umuntu lapho ezizwa enele ngokwakhe ukuthi uyaqala ukugqambuza esonweni? Futhi wabizela utshwala obudlula bonke ayengabufumana okwaliphathi enkulu ye-rock and roll ayeza kuba layo. Wacabanga ukuthi wayevikelekile, wacabanga ukuthi kwakungela lutho olungamlimaza ngoba wayevikelekile. Futhi wayelalokhu ukuhlanhlatha kulezi ezinye izivande ngasemuva kwendlu yobukhosi. Futhi elapho phandle esivandeni mhlawumbe babe yicecisile yonke inhle sibili, bonke ubunkazinkazi bulengile. Futhi wathatha wonke amankazana ombukiso labafazi abaningi ukubuya ukuzolibazisa amasotsha, futhi utshwala babo lamawayini. Ngalokho kungayisikho ukuhlela kwephathi yesimanjemanje ye-rock and roll lamuhla, angikwazi lapho engaba khona. Yikho kanye futhi balungiselela yonke into, futhi babeza kuba lesikhathi esikhulu. Futhi kungela kuthandabuza kodwa ukuthi abafazi abachadileyo babuya, omkabo basala emakhaya njengabalindi bezingane lapho bephumile ukuya kuba lesikhathi esihle. Futhi kuphendukezelwe kungela kuthandabuza, umama wahamba esibuyeni lengane egulayo, lapho indoda edakiweyo yaphuma ukuba lesikhathi esikhulu. Kuyisithupha nje koyedwa lengxenye yedazeni komunye. Futhi ngiyababona lapho beqala ukunatha lokuba lesikhathi esikhulu. Futhi ngiyababona betshaya sibili ibhendi, futhi baba lo music, futhi ontanga abancinyane bejingana, futhi amasotsha bedakiwe bebamba abafazi, futhi bebaphoza phezu kwamakhanda abo, futhi bebaqabutsha, futhi bebahlalisa ezihlalweni zabo besenza ohure becabanga ukuthi babevikelekile.
Oh America,
uNkulunkulu lo owakhangela phansi kuleyo phathi edakiweyo ye-rock and roll ukhangele kuwe lobu busuku. Futhi isikhathi bani ababesiba laso. Futhi ngiyabona leyi lapha inkosi uBelteshazzar wayengu-Elvis Presley wesimanjemanje, wayengenza imicimbicimbi yabo eminengi ababelayo. Futhi konke ukuqhubeka kwabo, futhi bengazi isikhathi sonke ukuthi ukufa kwakusemnyango. Ngakho lapho iphathi iqala ukuba mnandi sibili ngokuvamileyo, hoze njengokuhlelwa kokusakaza kwe-Hollywood yesimanjemanje, bacabanga ukuthi bangenza inhlekisa ezinhle ngenkolo, hoze njengeqembu lika-Arthur Godfrey kumbe enye into enjengaleso isimanjemanje lamuhla, kumbe okunye kokudobha indumba kuka-Aaron Ford ukwenza inhlekisa mayelana ngomtshumayeli. Kodwa uNkulunkulu ulokhu ekhangela phansi esezulwini. Kodwa bacabanga ukuthi babephila elizweni elinjengalelo okokuthi lalingeke lithintwe, Kodwa uvuna lokho okuhlanyelayo. Ukunanzeleleni nje lokho bantu. Loba liyisizwe kumbe ibandla kumbe umuntu ngamunye. Uvuna lokho okuhlanyelayo. Futhi lapho ngibona linkosi isukuma futhi yathi, umzuzu nje mankazana. Kasibeni lenhlekisa enhle yenkolo phezu komthumayeli kumbe okunjalo. Futhi lobunkazinkazi bonke buphapha, lamakhosikazi amatsha esithi, "Hupi, yebo ngiyakholwa singathanda ukuzwa lokho." Futhi amasotsha amatsha eqhubeka njengabontanga balamuhla. Ngoba le yayedluli iBhabhiloni yesimanjemanje. NgingumAmerika. Kodwa kanjalo noDanieli wayeseBhabhiloni ngalezo sikhathi. Kodwa lokho akuphi isono izaba. Ngathi kwenye inkazana ngesinye isikhathi, "UmKristu na?" Wathi, "Ngikunika ukuzwisisa, ngingumAmerika." Ngathi, "Lokho kakukhulumi lutho, ngitshola kancane." Ngiyathokoza ukuba ngumAmerika, kodwa lokho akulani lokokwenza ukukhanyisa isiKristu, ngitsho le nto. Masisolona, siza kubhadalela izono zethu. Makuqiniseke nje kuwe. Babelomprofethi lapho, kodwa babengela kulalela. Babelombiko, kodwa babefuna ukweyisa. Nxa leyo kungasi Amerika yesimanjemanje, angazi yona. Balevangeli iqiniso, kodwa bathanda ukuleyisa. Ngakho bathi, "Kasehleni phansi futhi sithathe izitsha zabagiqiki abangcwele futhi sizilethe phezulu lapha futhi sibe lokuhleka okuhle ngazo." UNkulunkulu kavumeli izoni ukwenza inhlekisa ngabantu bakhe. Uza kubhadalela ngolunye usuku. Futhi bayahamba bathathe izitsha zenkosi. Futhi bazilethe phezulu ethempelini. Futhi baza kuba lokunatha okuhle ezitsheni zenkosi. Futhi lapho bethela iOrtles 92 yabo kumbe iPet Blue Ribbon yabo phakathi kwazo. Ukuba lenhlekisa enhle ngakho. Oh, bachanisa amangilazi lezitsha futhi baqala ukunatha. Lokuhleka lokwenza inhlekisa inkolo yenkosi. Babengazi ngalokho ababekwenza. Futhi kanjalo lesi isizwe lobu busuku esingaziyo ngokuphika umbiko wenkosi uJesu Kristu ngobhaphathizo lukamoya ongcwele lokuzalwa kutsha. Lanxa babengabenkolo, manje lelo qembu elidakiweyo lama rock and roll babengabenkolo. Ngoba iBhayibheli lathi ukuthi badumisa onkulunkulu babo. Ngakho ungaba ungowenkolo kangako futhi ube ulokhu uphambanisekile. Okunjalo akusikho ukuphelela. Kule ndlela ekhangeleka ilungile emuntwini, kodwa ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Ngakho babelebandla elikhulu lesizwe lenkolo ababengayikhonza futhi benza inhlekisa izinto ezingcwele zikaNkulunkulu. Futhi lokho kufanana kakhulu lalamuhla, besenza inhlekisa izinto ezingcwele zikaNkulunkulu. Babiza abantu abazama ukuphila behlanzekile futhi behlonipheka futhi beqondile. Bababiza ngokuthi abesidala kumbe mgiqiki ongcwele kumbe olunye uhlobo lwebizo elithukayo. Futhi babiza izipho zenkosi lezo azenzayo, umsebenzi womoya ongcolileyo njengesanuse kumbe udeveli. Oh, ungaphepha kanjani ukwahlulelwa? Igazi labafela ukholo limelana lakho. Nxa uNkulunkulu engahluleli lesi isizwe ngenxa yesono saso sesimanjemanje, uzamele abuse iSodoma leGomora futhi axolise kubo ukubabhubhisa. Kunjalo sibotshelwe eyokwahlulelweni. Futhi lezi izimangaliso ezinkulu elizibona umsindisi wethu obusisiweyo ezenza izibonakaliso ezilimukisayo ukuthi ukwahlulelwa kuseduze futhi usegcwalisile ilizwe leli icele kusiya kwelinye icele kusuka empumalanga kusiya entshonalanga kusuka enyakatho kusiya eningizimu futhi bayaliphika belihleka belichothoza belibhala emaphepheni abo njengombhedo akucabanga ibhabhiloni lesimanjemanje manje lapho besanatha betshayanisa inkezo zabo ekunatheni dukuduku lapho lumfana omkhulu wamabhayisikopo obizo ngubhelitheshazari wayesephose walungela ukunatha enkezweni yakhe amehlo akhe akhangeleka ephumela phandle lapho echibilika futhi ekhangela endlini yobukhosi ngoba wabona kuvela ezulwini isandla somuntu futhi saqala ukubhala phansi laphezulu emdulwini ngifuna linanzelele sabhala phezu kweplasta manje mhlawumbe izinto zezibane zazihlezi phandle kobunkazinkazi babo lapho ababesiba le-rock and roll yabo yesimanjemanje futhi izibane zazikhanya emdulwini unkulunkulu akenzi izinto ekhoneni kungaphansi kwezibane lapho unkulunkulu akhuluma futhi asebenze khona ngakho umbhalo wakhe wesandla esangomoya wawuseplasteni yomduli ebusweni babo bonke futhi inkosi ingabe yakubona kuqala lumhlekisi wesimanjemanje umahlekisa omuhle umdlali wethelevishini lapho etshayanisa ingilazi ukunatha kumbe inkezo lokho ayelakho ezandleni zakhe amehlo akhe aphumela phandle futhi wazizwa enyikinyiwe ngiyabona wakwenza ibhayibhili latsho ukuthi amathambo akhe aqeda akhumuka yena ngeqiniso wanyikinywa sibili ngeqiniso lapho unkulunkulu eqala ukutshengisa izibonakaliso zakhe isikhathi sokunyikinywa okunjalo futhi lapho enanzelela ingoma yakhe ye-rock and roll yamenza wanyikinywa futhi ke lapho enanzelela lumbhalo wesandla emdulwini ngiyabona usisinyana le ndebe zakhe zipendiwe konke sengathi angazi ukuthini le nwele zakhe zonke zigcwele ubunkazinkazi futhi echibilika futhi lalawa amasotsha adakiweyo wathi angazi yini indaba ngomfana lobu busuku futhi lapho echaya intwabi futhi elinye ijaha lambamba futhi lathi kulungile asidanse lokhu okulandelayo ndawonye futhi umusiki wama lesi isizwe esikhulu esonayo ngezinye isikhathi ama-rock and roll enu azakuma awungalaleli ilizwi lomtshumayeli uzalalela esandleni sikankulunkulu sokwahlulelwa ngolunye usuku kodwa i-rock and roll izakuma ngokufanayo nje njengalokho amabhendi akwenzayo futhi bakhalisa duze lawe nkulunkulu wami phezu kwe-titanic ngolunye usuku uzakuntshintsha leyo tshuni futhi umusiki wama futhi bananzelela umahlekisa wabo ingcwethi yabo ethelevishini futhi wayemile amadolo akhe echayana ndawonye lapho ekhangela futhi ebona linto enkulu isenzakala ngani uthi yonke imiduli ivalelwe ngilabalindi bami bemile esangweni amadoda ami akhethiweyo kodwa uyabona unkulunkulu kadingi ukungena ngasesangweni indlela ocabanga ngayo uyehla phansi evela enkazimulweni futhi isandla sakhe sasibhala emdulwini futhi ngokuphangisa esendaweni ethuthukileyo kakhulu ibhayibhili lathi wabizela phakathi zonke izanuse zakhe izazi zenkanyezi bonke obhishopi odokotela labopapa lamakhardinali lokunjalo Futhi wathi, manje ngizalitshela madoda, ngilibhile ithuba lokuchumayela lokwenza lokho ebelifuna ukukwenza. Manje chazisani kini lokho okusemdulwini. Kodwa njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi, kunjalo lakhathesi. Babengajwayelanga okomoya, babengazi lutho ngakho. Babengazi ukuthi bachasise njani indimi ezingaziwayo. Babengazi lutho ngolimi lwasezulwini. Futhi bamangala. Babengazi lutho ngakho. Futhi lapho bonke bemile lapho. Kumbula, lokhu yikungenisa phakathi umbuso wabezizwe. Futhi njengoba ungena ngaphansi kokukamoya, uzaphuma ngaphansi kokukamoya. Kodwa obhishopi laba, lamakhadinali, labo dokotela abakhulu, babengeke bachasise okukamoya. Babengazi lutho ngakho. Bakhangela emabhukwini abo wonke obungcwethi, futhi babengela kufumana lutho olwalungaqathaniswa lalokho. Liyabona, izinto zikamoya zizwisiswa ngokukamoya. Futhi ke bonke baphazamiseka, futhi abazanga ukuthi benzeni. Futhi ekugcineni, indlovukazi encinyane, kumbula, yayingekho ephathini ye-rock and roll. Futhi indlela kuphela akwazi ngayo ukuthi enye into yayisenzakala. Ilizwi labuya kuye ukuthi inkosi yanyikinyeka yonke indawo. Futhi iparty yayisimile. Wayengabe wenza omunye wamakholo abalungileyo. Futhi ngenye indlela wayengomunye owayengazange akhohlwe. Wagijimela ephathini, futhi lapho ebona umhlekisi wesimanjemanje eqhaqhazela, futhi le bhendi yakhe yonke, wathi, "Oh Nkosi, phila kuze kube nininini." Kodwa akazange abekwazi ukuthi wayesefile khona lapho. Wathi, "Phila kuze kube nininini." Ngiyazi lonke likhathazekile ngalowo mbhalo wesandla emdulwini. Futhi ngiyabona upapa, labo bishopi, lamakhadinali, labo dokotela bezobuNkulunkulu. Futhi akula phakathi kwabo abangakubala. Kodwa Nkosi, ngivumele ngikutshele enye into. Kule ndoda embusweni wakho owazi ngokukamoya. Mfowethu, lapho sibona umbhalo wesandla emdulwini lamuhla, kodwa kule ndoda eyazi ngakho, ungabe udlule kuyo yonke ihofisi kadokotela edolobheni futhi bakutshele kumele ufe, kodwa kule ndoda ungabe wagqambuza esonweni umphefumulo wakho uze ube mnyama njengemiduli elomsizi yesihogo. Futhi ulungele ukuzibulala ungelathemba, kodwa kule ndoda. Futhi ibizo lakhe nguJesu. Uyakwazi okukamoya, uthi usembusweni wethu, ngoba singabantwana bombuso wakhe. Kule ndoda, wathi uyazi okukamoya. Okweminyaka edluleyo wathola umoya kaNkulunkulu kuye, futhi wayelomoya omuhle. Wayesenelisa ukuchasisa amaphupho, wayebona imibono, futhi yonke yayo yayiqondile khona kanye. Ngakho ungakhathazeki, linginike nje imizuzu emilutshwana ukuthi ngizamletha lapha. Ukuza kuba khona olinye usuku uza kumbiza. Ungabe ungelandawo kuye endlini yakho, uphathekile kakhulu, ukhangele ithelevishini, udlala amakhasi, unatha utshwala, usiya kumaphathi e-rock and roll. Kodwa kuza kuba lesinye isikhathi ozambiza khona. Akunjalo. Futhi ke uDanyeli walethwa phakathi. Futhi lapho elethwa phakathi, umtshumayeli wokulunga, indoda kaNkulunkulu. Angingeke ngibone umuntu kaNkulunkulu ephila endaweni enjalo ngaphandle ekukhalimele. Kodwa uyabona inkosi yayingela ndaba lakho. Yiso isizathu yayisesimweni eyayikiso. Futhi baletha uDanieli. Futhi wathi, kungani opapa bakho labodokotela bengakuchasiseli na? Babengelalutho lokuchasisa ngalo. Ngakho-ke kuyini obathatha indawo? UDanieli wathi, Oh Belitheshazari, ubuzazi zonke lezi izinto azifihlakalanga kuwe. Futhi ngithi ku-Amerika, ngifisa ukuthi ngangibenza kulumzuzu bazwe ilizwi lami. Awusuye ongelalwazi ngalezi zinto. Njengezizwe ngasemuva zona futhi zenza lokho esikwenzileyo, zilinganisiwe esilinganisweni futhi satholakala sisilela. Kuyini okwenzakala eFrance? Kuyini okwenzakala eGermany? Kuyini okwenzakala kwezinye izizwe ezahamba iwayini abafazi lesikhathi esikhulu? Kuhlezi kuphuma ngaleyo ndlela futhi kasivikelwanga ekwahlulelweni. UNkulunkulu ulungile futhi wathi uyihlo ukuthi uNkulunkulu wamenza njani isizwe esikhulu, kodwa wakukhohlwa. Futhi wenza izinto ezifanayo ozenzayo, futhi uNkulunkulu wamphendula waba yisilo seganga. Wathi uyazazi lezi zinto, futhi ube usuthatha izitsha zakhe ezingcwele, futhi uzenze inhlekisa. Nanzelela, wathi umbhalo ubekiwe emdulwini, futhi lesi isikhathi umbuso wakho ubaliwe. Ngamanye amazwi, khangela lapha mpo, insuku zakho zibaliwe. Umbuso wakho ususiwe kuwe, futhi unikezwe kwesinye isizwe. Isizwe esilolunya, isizwe esingela uNkulunkulu. Lo mubi njengabo. UNkulunkulu wenza isono, silwise isono. Ngiyamangala lamuhla, khona ngaleso sikhathi esifanayo, mangithi kuqala, lapho esamile lapho ekhangele lo mbhalo emdulwini, kazange akwazi ukuthi ngaphansi kwamasango, khona kuleso sikhathi abalindi basebebulewe, futhi amasotha ayesezitaladeni bebulala abalindi bendlu yobukhosi, babesemastebhisini. Futhi labo bafazi bemile lapho khatshana lengane zabo, khatshana lamadoda abo, futhi amadoda kubafazi babo, bonke bedakiwe belalele olunye uhlobo lomdanso wesimanjemanje lokuqhubeka. Futhi amasotha ayesezitebhisini ngemizuzu emilutshwana inkosi yayizaqunyelwa phansi. Lonke lelo qembu lamadoda adakiweyo lalizaqunyelwa phansi. Yisizwe esingakholwayo esithunjwe ngudeveli. Futhi abafazi babeza kuba lezigqoko zabo zihlutshuliwe kibo. Amankazana amatsha labo bonke, futhi babanjwa abudlova esitaladeni, khona-ke baphakanyiswe ngezinyawo, futhi babhadlaze amakhanda abo emidulwini, baqume babavule emva kokuba sebephile labo enkanukweni. Ahlanyayo, amasotsha adakiweyo bakusemnyango, ngoba babelinganisiwe esilinganisweni, futhi batholakala besilela. Futhi ngingazi lamuhla kukho konke ukuqhubeka kwethu kwesimanjemanje, konke ukuhleka lokwenza inhlekisa, inkonzo zokusiliswa, behleka njalo besenza inhlekisa ibandla likaNkulunkulu ophilayo, futhi beqhubeka njengebhayibhili latsho ukuthi bazakwenza, abalamawala abaziphakamisayo belesimo sobuNkulunkulu, kodwa bephika amandla akho. Ngingazi kulolu suku lapho sicabanga ukuthi sivikelekile, futhi dukuduku siyafumana ukuthi iRussia eleminyaka emihlanu phambi kwethu ngesayensi. Sibe kumaphathi amaningi, sigambuze kakhulu esonweni, ibandla lilele kakhulu, alisela ndaba lemihlangano yomkhuleko, futhi abakhathali. Ubona futhi bafaka ilizwi lilwisane loqotho umoya weqiniso kaNkulunkulu ophilayo.
Abasoze babe labo. Ngoba inhlanganiso yesonto kangako. Bagqokiswe kangako. Abalasikhathi semihlangano yomkhuleko. Basemibukisweni yamathelevishini lamabhayisikopo. Futhi behamba-hamba. Basemaphathini okudakwa lezinto. Lokho liqiniso. Lokho kungazwakala kuyisidala, kodwa yikho ilizwi elikufunayo lamuhla. Lobutabane obukhulu ngevangeli. Ugqoke amagloves erabha. Kumele kuphathwe ngezandla ezingagqokiswanga ngomoya ongcwele. Qiniso. UBilly Graham wathi phose iviki kumbe ezimbili ezedluleyo kweminye imibiko yakhe wathi ilizwe leli lingaba yisigaba seRussia esikude loba yisiphi isikhathi iRussia efisa ngaso. Singaphi na? Uzathenga amarekhodi kaElvis Presley futhi udlale ngekhaya ongaye ebandleni ukuzwa We Love Susie ezinye zalezi nsuku. Lilinganisiwe esilinganisweni futhi latholakala lisilela. Kuyini okwenzakeleyo kulo mbhalo wesandla emdulwini? AmaRussia bafaka isiSputnik esingeke salawula lutho ngakho. Amamayili ayi-500 phezu komhlaba. Futhi bangafaka ingxenye yedazeni zazo phezu kwe-United States ngemizuzu engu-30 elandelayo. Futhi babizele phakathi futhi bathi sarendani kumbe libe yinqumbi yomlotha ngemizuzu emilutshwana. Bangakwenza. Kakula nto esingayenza ukubamisa. Okusezandleni zabo. Ongelagazi, ongelanhliziyo, umkhomanisi ongelabuNkulunkulu. Yikho lokho uNkulunkulu akusebenzisayo ukwenza isono sifike ekukhanyeni. Sibili yikho. Nga ungabala iBhayibheli, iRussia kumele yenze lokhu ngokutsho kukaSambulo. Angi lina bafundisi beziprofetho lingatshiyana kulokho, kodwa manini nje kuze kuphele. iRussia ibekwa lapha okwaleyo njongo. iBhayibheli latsho njalo. Manje nangu lapha elesiputniki. Sazama ukudubula esinye ngokunye obusuku sacabanga ukuthi sizakwenza njengalokhu abakwenzayo, saphakama ama-53 emhlabathini futhi saponja. I-rock and roll eningi lesono. Silinganisiwe esilinganisweni futhi satholakala sisilela. Nkulunkulu woba lesihawu. Okuyini esizakwenza? Kuyini okungenzakala nxa bengathumela lezo zisputniki phezulu kanye lalezo zikhali eziphaphayo futhi bathi sarendani kumbe libe yinqumbi yothuli ngemizuzu emihlanu? Yebo sibili, uhulumende wethu okusindisa impilo bazasarenda. Yinto kuphela abangayenza. Khona-ke kuyini okungenzakala kwabanye benu base-Amerika? Sonke thina phakathi lapha, hatshi lapha, kodwa ngikhuluma ngelizwe lonke. Ngikhuluma ngelizwe lonke. Elina mankazana, elihlakaniphele eceleni, eligijima lendebe zenu ezincinyane zipendiwe sengathi liluba elibomvu lerozi, futhi lihleke umtshumayeli ekhoneni etshumayela ivangeli. Futhi wena ntanga omncinyane ocabanga ukuthi ulengqondo ezikwanileyo ukwedlula ukuhlakanipha okuzilawula. Kuyini okuzakwenzakala kuwe baba otezi ngekhaya ebusuku lomama futhi likhangela ithelevishini lapho ujunior esemoteni egijima kakhulu losisi uphansi enkantini kwenye indawo? Futhi uphansi lapho esenza i-rock and roll yakhe futhi ukhangele ithelevishini futhi esenza inhlekisa ngevangeli. Okuyini okuzakwenzakala kuwe lungalebandla? Okuyini okuzakuba impumela yakho? Ungaba lebizo lakho kulo lonke ibhuku lebandla elikhulu edolobheni. Kodwa ngaphandle ungaphansi kokuvikeleka kwegazi lenkosi uJesu uzabhubha lalabo abazabhubha. Akula themba kuwe. Kuyini okuzakwenzakala kulesiputniki phezulu le? Futhi kuyini okungenzakala? Isizwe sizasarenda. Yebo sibili, yiyo into ehloniphekayo uhulumende angayenza. Khona-ke kuyini okwenzakalayo? Iviyo ngeviyo lamasotsha agcwala umkhumbi, iviyo ngeviyo lezindizamthina angehlela kuleli ilizwe. Abafazi bangabanjwa udlova ezitaladeni. Kuyini ongakwenza ngelabo? Ukhathelwe phandle kwekhaya lakho baza kulithumba. Kuyini okuzakwenzakala kini mankazana amancinyane, lani lina madoda amatsha, lani lonke lina ngaleso sikhathi? Isono kumele sibhadalelwe kungelani lokuthi yiliphi ilizwe kumbe ngubani okwenzayo. Muntu ngamunye kumbe ilizwe siza kubhadalelwa. Futhi iqembu labesihluku abangelabo uNkulunkulu, imihlathi egcwele indevu, amasotsha esikhomanisi azabamba abomkenu futhi ababambe udlova, amankazana enu amatsha futhi azakuma futhi akuthande. Akula nto ongayenza ngakho. Okuyini okubangela lokho? Ngoba lilalele into ezinjengalezi, intelo zethelevishini ku-rock and roll lesono. Futhi omunye umthumayeli opholileyo engenelisi ukuchasisa okukamoya. Umbhalo wesandla usemdulwini. Kunjalo futhi silinganisiwe esilinganisweni futhi satholakala sisilela. Kwakuyenzakala nini lokho kungakasi ekuseni? Ngubani oza kumisa? Kuzani? IBhayibheli lithi kuzakwenzakala. Kodwa wothi ngikutshele. Lokhu akusoze kuthinte ibandla likaNkulunkulu ophilayo. Siza kube sesihambile ngaleso sikhathi. Ngakho mngane lalela. Nxa leyo nto isiseduze kangako futhi siyabona umbhalo wesandla emdulwini, akula nto engamisa lokhu ukuthi kwenzakale khathesi. I-Amerika ichunyayeziwe, okomoya kwenziwe, futhi bayaqhubeka begxambuza phezu kwakho. Yana elizweni kwenye indawo futhi kubambe imvuselelo futhi kube labaphendukayo abangu-40 ngeviki futhi ubuyele ngamaviki angu-6 awula abangu-4. Ichibi elidala selikhothululwe laze lawoma. UNkulunkulu ulabanengi nje abakhethileyo, futhi lapho okugcina esephakathi, lokho kuyavala umnyango, futhi sokuphelile. Kona-ke akusela lutho oluseleyo kodwa okwahlulelwa lapho isihawu sesiyaliwe, futhi nanku silapha ekugcineni komgwaqo. Okomoya kuyenziwa, kuyatekwa futhi kuseyiswa, futhi into yokugcina. UNkulunkulu uzile emandleni akhe uqobo, endodaneni yakhe uqobo ethandekayo ukusebenza ngebandla lakhe. Futhi bathi ngokwamadlozi kumbe okukaDavid. Kuyini okunye okungasala kodwa okwahlulelwa? Futhi nanku umbhalo wesandla emdulwini. Kodwa nxa lokho kuseduze kanjalo, futhi loba nguphi umfundisi uyakwazi ukuthi ibandla liya ekuhlwithweni, ukuhlupheka kungakangeni. Ngakho nxa lokho kuseduze kangako, kungenzakala kungakasi, pho-ke uhlwitho. Okuseduze kulalokho. Oh, malibusiswe ibizo lenkosi. Ukubuya kwenkosi kusondele. Umbhalo ulotshiwe, futhi kulotshiwe eBhayibhelini, futhi siyaphila ukukubona. Ungakwenza ngokuncenga kwelizwi lami. Wamukele uJesu Kristu kuleli hola. Phendukani futhi libhabhathizwe, watsho uPetro, lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono, futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele, ngoba isithembiso ngesenu, lakubantwana benu lalabo abakude, ngoba akula elinye ibizo eliphiweyo ngaphansi kwezulu phakathi kwabantu okumele lisindiswe ngalo ngaphandle lingabakaKristu. Ungaba ngumethodisti, baptisti, pentekostali, nazareni, katolika, ulahlekile uze ube ngokaKristu. Futhi uKristu ungena phakathi kwakho, yikuzalwa okutsha ngumoya ongcwele. Mamukele lobu busuku lapho sikhuleka kanye lamakhanda enu ekhothanyisiwe. Angazi lokhu nje, bangaki phakathi lapha abaziyo ukuthi linto enkulu izakwenzakala. Ungayolala lobu busuku lomkakho, futhi ekuseni uzakube esehambile. Wena baba lomama, lingaqabuja abancinyane benu ukuthi balale lobu busuku, futhi kusasa ekuseni umbheda omncinyane ongasela lutho, futhi ugijime phansi esitaladeni ukuyafumana lokho okwenzakala kunkosazana Jones. Usehambile laye. Uhlwitho soluseduze. IBhayibheli iphile ngokusobala. Futhi kulumhlangano lapho usaselethuba nje, njengamadoda enhlakanipho, labafazi benhlakanipho, kungani ungalaleli kulolobizo enhliziyweni yakho futhi uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngigcwalise ngaleyo mpilo elaphakade? Ngoba nxa umoya wakho usalokhu ulomqondo wokuhlakanipha ubotshelwe emhlabeni, kodwa umoya kaNkulunkulu owaphuma ezulwini ubuya enhliziyweni yakho futhi ukunike umoya ongcwele phakathi kwakho, lapho ukuhlupheka kusiza, umoya ongcwele uyabuyela kumenzi wawo futhi uhamba lawo. Ungelandaba lokuthi ungowenkolo okunganani. Awusoze uhambe ngaphandle kulento phakathi lapho okukuthatha. Ubangaki lobu busuku kanye lamakhanda enu ekhothanyisiwe. Ebusweni balumbiko. Ungaphakamisa izandla zakho kuKristu futhi uthi, Nkulunkulu, ngigcwalise ngomoya ongcwele wakho. Futhi nxa ungabuya ngifuna ukuhamba lawe. Ungaphakamisa izandla zakho. Unkulunkulu akubusise ndawo yonke ebandleni. Izandla 200 kumbe ezidlulayo ziphakanyisiwe emoyeni. Mngane oyisoni, nxa ungakaze wamukele uKristu, ungakwenza ngalesi isikhathi, phakamisa isandla sakho futhi uthi, Nkosi Jesu, woba lesihawu kimi. Unkulunkulu akubusise khosikazi, unkulunkulu akubusise lapha wena emuva ngale. Omunye futhi, ngikhumbule nje Nkosi. Unkulunkulu akubusise lapha, phansi lapha, Inkosi ibe lawe. Ngikhumbule, oh Nkosi, amehlo ami avuliwe nje. Ngiyananzelela ukuthi mhlawumbe bengizitshe ukuba ngumKristu okwesikhathi eside. Kodwa angizange ngibe kwazi ukuthi kuyini ukuzalwa kutsha. Angikaze ngemukele umoya ongcwele. Ngakho-ke, ngaphandle umuntu azalwe kutsha, angeke angene embusweni. Kumbe angeke ngitsho awubone umbuso. Ungaphakamisa isandla sakho futhi uthi, hoba lesihawu kimi, oh moya ongcwele, futhi lapho ulanda ibandla ngithathe. Unkulunkulu akubusise khosikazi, omunye futhi, ngikhumbule. Oh Nkulunkulu, akubusise mnumzana, Unkulunkulu akubusise khosikazi, ngikhumbule, oh Nkulunkulu. Unkulunkulu akubusise lapha, mfo omncinyane. Unkulunkulu akubusise khonale khosikazi, emuva ngale khosikazi, elincinyane ngemuva, futhi wena emuva ngale khosikazi, hoba lesihawu kimi. Oh Nkulunkulu, lapho ngibona umbhalo wesandla usemdulwini, ngikhaliphile okweneleyo, uthi ukubona ukuthi lokho okukhulunyiweyo eBhayibhelini. Lobu busuku ukuthi lokhu yikuphindakala kwembali. Sisekugcineni. Akulanto engasiza. Into ezabhubhisa umhlaba isezandleni zomuntu oyisoni. Ukulabalutshwana nje ungabe ungowokucina omiselweyo ukubuya kuKristu. Lapho lo owokucina esiza, ukwahlulelwa kuyatshaya. Kusilele into eyodwa lakhathesi. Lo kungaba nguwe. Ungamamukela lobu busuku lapho silindele. Izandla ezifika 20, 30 beziphezulu. Manje kasila ndawo lapha ukwenza ubizo ku-altar. Ukuletha abantu phambili lapha ngoba asila ndawo. Kodwa ngizalicela, silili, oh, qinisekani. Futhi lilalele ilizwi lesilimukiso. Uqiniseke futhi ucele uKristu khona lapho ohlezi khona. Nkosi, hoba lesihawu kimi isoni futhi ungamukeli lapho ngidlula ngale kweveyili lesisa. Ngingakawoni usuku lwami lomusa, hoba lesihawu kimi Nkosi. Futhi uzakwenza. Manje khuleka njengalokho. Lapho ngikhuleka kanye lawe. Nkosi ebusisiweyo, simile esimweni esibi lobu busuku. Lapho sibala ilizwi lakho futhi sisazi ukuthi loba yiliphi ihola amaradio angabaneka. Lamabhendi ama-rock and roll aza kuhlabela duzane lawe Nkulunkulu wami, kodwa siyabe sesidlulile isikhathi. Ukwahlulela sekutshayile. Izikhali eziphaphayo zikhombe kithi. Ukubhujiswa amamayila ngamamayila, amathani ngamathani, amandla ama-athomu athanyela umhlaba. Lokunjalo, lokho kungalumathisa umhlaba wonke ngomlilo. Futhi kusezandleni zomuntu oyisoni. Futhi iBhayibheli lathi yiyo indlela okuzakwenzakala ngayo. Futhi siyabona umbhalo wesandla emdulwini. Oh, Nkosi Nkulunkulu, angenelisi ukuzama ukuletha umbiko onjengalowu ebantwini, futhi ngizwa ukuthi ngimncane kanjani lapha, ukuzama ukubamba isifundo esinjalo. Kodwa ungangithethelela ingxenye yami yokungenelisi ukukwenza. Kodwa ngenye indlela, kusuka enhlizweni yami, ngiyakucela ukutshonisa umbiko indlela owawuza kuba lawo enhlizweni zabo. Ngoba ngiyabona ihola lisondela, futhi hoba lesihawu. Nkulunkulu, futhi usindise munye ngamunye, futhi ubagcwalise ngomoya ongcwele. Futhi mababe ngabantwana bakho begoqelwe nguNkulunkulu ebuhleni bakho. Futhi bemukele ukuvikeleka eNkosini uJesu, ngoba isizwe sethu asivikelekanga, sasicabanga ukuthi sinjalo. Kanjalo umbuso weBhabhiloni wacabanga njalo. Kodwa isikhathi sonke kwakulesizwe esibi sisebenza. Futhi kube lesizwe esibi sisebenza kuze kube manje siyakwazi ukuthi baphambi kwethu. Futhi sisezandleni zabo. Nkosi, ibandla lisezandleni zakho. Baza kubhidliza kodwa uzathatha ibandla lakho.
Lord, take us into your care tonight and bless us for Jesus' sake. And in his name we pray. Amen.
Oh, Nkosi, sifake ekunakekeleni kwakho lobu busuku. Futhi usibusise ngenxa kaJesu lasebizweni lakhe siyakhuleka. Amen. Ngobubele nje okomzuzu. Hlonipha.
Tenderly, Jesus is calling, calling for you and for
me. Lapho sizahlabela khathesi. Zihlolisise.
On the portal, he's waiting and watching. Watching for you and for me. Come home. Where? Come up. Come up higher. Ye who are weary, come home.
Oh, akungeke kube isikhathi esihle ukuba kwenzakale khathesi nje. Oh, kulungile. Loba isiphi isikhathi, ulungile. Amen. Ngiyathokoza sibili ukuba mazi. Ngiyathokoza sibili ukuthi umzimba omdala ojujukileyo osuchwabhana phezulu lapha uza kuguqulwa ngesikhatshana ngokucwayiza kwelihlo. Ngizaphenduka ngibe lijaha njalo ukuphila nini lanini. Abadala baza kuba batsha khonale nini lanini. Ebeguqulwe ngesikhatshana sesikhathi. Ungelakufa uza kuma emfanekisweni wakhe. Inkanyezi lelanga kuzadlula ngokukhanya. Ukulithuba bani. Ungamlahli. Oh, uzamfuna kanjani ukuthi athi wenze kuhle. Kulolo suku olulaphakade. Ungamlahli umsindisi othandekayo enhlizweni yakho. Ungamlahli. Yeka lobu bube yibusuku. Bangaki abamthanda ngenhliziyo yenu yonke. Futhi ulungiselele nxa engabuya. Oh, silokubonga okunganani. Ngalizwa sengathi likhuhlekile manje ngaphakathi. Ivangeli sigezwe ngamanzi elizwi. Finyelela nje eceleni kwakho futhi uqhawule izandla lomunye umuntu uthi uNkulunkulu akubusise. Ngizwa kahle sibili. uNkulunkulu akubusise sihambi. uNkulunkulu akubusise dadewethu mfowethu. Sizihambi emgwaqweni. Sihamba emgwaqweni omkhulu omdala wakudala. Ngikhuluma yonke indawo engiyakhona. Ngingangcono ngibe ngumKristu wesikhathi sakudala Nkosi. Kuloba yini engiyaziyo. Manje lapho nje sikulesi isikhathi sesizotha. Ngiyakholwa isikhathi nje sesihambile kancinyane ukubizela umzila ukukhulekelwa. Akasi ngiyakholwa umoya ongcwele uthokozile kakhulu. Leli nani elikhulu lisiza kuKristu. Manje ufumane ibandla khona masinya. Ubhabhathizwe futhi uhambe kulelo bandla. Ibandla elihle eligcwaliswe ngumoya omuhle. Futhi lapho uhlale khona ingqeyo phila. Iyini imisebenzi uKristu ayithembisa ukuthi uzayenza? Wathi imisebenzi engiyenzayo lizayenza lani. Khona ke kukhona bakhebulapha. Khona ke ngiyazi bangani. Ngiyazi kungela kuthandabuza ukuthi uJesu ulapha. Kule ndoda lapha. indoda efanayo eyahamba eGalile, indoda efanayo eyakuhlengayo ngegazi lakhe futhi yakusilisa ngamanxeba akhe. Futhi ulapha ukuzokwenza lokwenza konke akwenzayo ngoba uyinkosi uJesu ofanayo. Manje kasikhulekeni nje okwesikhatshana ngokuthula. Libe semkhulekweni nje lapho ngizama ukuthola ingqondo kamoya ongcwele. Ngakho lo music omuhle ukuthi kanjani abantu ekuhlukuluzweni lobu busuku bengathanda ukuzwa lokho. Abantu mhlawumbe abahlale esihlalweni ohlezi kuso lobu busuku, labo abezwa ivangeli futhi bedlulile.
Torment tonight, how they love to take that seat that you're sitting in. Too far gone now.
Basekuhlukuluzweni lobu busuku. Bangathanda kanjani ukuthatha leso sihlalo ohlezi kuso? Sebekude manje. Nkosi, wena owenza amazulu lomhlaba. Wena owathuma inkosi uJesu obusisekileyo lapha emhlabeni, futhi kuye kuhlala ukugcwala kukamoya, futhi wena wathi ngendebe zakhe, ngilivini lina lizingatsha. Ivini kalitheli isithelo ngokwalo, kodwa ingatsha zithela isithelo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzazibonakalisa lobu busuku phakathi kwethu, ukuthi abantu laba bengabakwazi ukuthi umbiko lo othunyayelweyo nje ovela kuwe ukuthi uyasilimukisa ukulungiselela, futhi insuku zokucina ziseduzane. Kungaba labantu abagulayo abahlezi lapha Nkosi, banike isikhuthazo ukuze basiliswe. Ngoba siyacela lokho kwenkazimulo kaNkulunkulu. Manje Nkosi, lapho sizinikela kuwe njengebandla likaNkulunkulu ophilayo, sibona ngithemba isandla sonke phakathi lapha siye phezulu. Futhi ngiza kucela lobu busuku Nkosi ukwenza enye into ekhethekileyo kithi, futhi uphe nje ukuthi abantu laba bengazinikela ngendlela yokuthi umoya ongcwele ungahamba ngabo ngokholo olunjalo, futhi ukuthi ngingazinikela kuwe futhi usebenze ngezipho zakho futhi uzifakaze phakathi kwethu, ukuthi kungaba labemzini phakathi kwethu. Siyacela ebizweni likaJesu, amen. Uhlezi etshengisa isihawu ngaphambi kokwahlulelwa. Ngizacela nje abathumayeli ukuthi bahlale lapho njalo bakhuleke. Asikhulekeni. Futhi manje ikakhulu bengithumayela njalo ngizabuza nje, mhlawumbe linabantu lapha phambili kumbe loba ngaphi okhona, qala nje ukuthi lokhu iBhayibheli liyakutsho lokhu, ungumpristi omkhulu lo ongathintwa imizwa yokuthakathaka bethu. Awu khona-ke, nxa engumpristi omkhulu owayekhona izolo, ungofanayo lamuhla. Khona-ke, ukwenza kwakhe okufanayo lokho akwenzayo izolo, uzakwenza lamuhla nxa engofanayo. Kunjalo na? Ngakho nxa engathintwa khathesi, umthinte ngemizwa yobuthakathaka bakho, futhi umvumele aphendule. Cabanga nje, lapho esima kumbuthano onjengalowo ngolunye usuku, kwakule ndoda eyezayo. Wayebizwa ngokuthi uPetro, kumbe ibizo lakhe lalinguSimoni, futhi wathi, ibizo lakho nguSimoni, uyindodana kaJonasi. Kodwa kusukela lapha kusiya uza kubizwa uPetro, waba yini? Umpostoli othandekayo. Lapho uFilipi efumana uNathanieli futhi weza wathi, khangelani umIsrayeli okungelankohliso kuye, amanye amazwi umKristu, umuntu othembekileyo. Wathi, ungazenjani Rabi? Wathi uFilipi, engakakubizi lapho ungaphansi kwesihlahla ngikubonile. Umfazi owayelomopho wegazi waphuma wakhangela phezu kombuthano, bacabanga ukuthi imisebenzi yakhe yayingekadeveli, futhi bathi enhliziyweni yabo, unguBhelizebhabhu, futhi wabona imicabango yabo. Kunjalo na? Wathi, kangenzi lutho ukuze uthi ubaba angitshengise kuqala, futhi imisebenzi engiyenzayo lizayenza lani? Ngakho kumele abe njalo nxa esebenza ebandleni lakhe, ngoba lokho kuyilizwi lakhe. Manje ngifuna ukulibuza, nxa phakathi kwalumbuthano phose abantu ababili kumbe abathathu, inkosi izakupha ukuthi baza kuba lokholo olweneleyo ukuthinta isembatho sakhe, futhi uzabuyela emoyeni wakhe futhi enze khona kanye njengalokho akwenzayo lapho esaselapha emhlabeni, ngabe lonke lina lingasuthiseka ukumamukela njengomsilisi wenu? Lingakwenza na? Uthini ameni nxa lingakwenza? Makaliphe khona ngumkhuleko wami. Manje khuleka nje, futhi nxa bangaki abantu abagulayo phakathi lapha befuna ukusiliswa, phakamisa isandla sakho. Yonke indawo nje kulungile, abantu abagulayo abafuna ukusiliswa. Manje nxa kulomunye umuntu kulesi isakhiwo lo
angazi muntu kulowo engimkhangeleyo. Ngicabanga lowo ngurozela ohlezi lapha, inkazana encinyane eyayiyisidakwa, owabizwayo emhlanganweni kwenye indawo. Waye eyisidakwa futhi amadokotela basebemedlule. Yena lapho ebizwa yinkosi, inkazana iyazi angikaze ngimbone kumbe ukwazi ngaye, futhi inkosi yamtshela konke mayelana ngempilo yakhe lesimo sakhe. Futhi yamtshela ukuthi uzakusila. Futhi nangu elapha lobu busuku umklomelo womusa kaNkuluNkulu isidakwa kwaze kwathi udokotela phezu kukadokotela bamfulathela loba i-Alcoholics Anonymous. Ngiyamazi kodwa ngokunjalo ngileqiniso ukuthi lomfowethu ongikhangeleyo ohlezi lapha igqoke isudu empunga ungumfowethu osilethela amaluba. Ngiyakholwa kunjalo. Angikwanisi ukucabanga ibizwe lakhe manje. Wayephansi endlini yami kungesikude kanye lomfowethu Boze Shul, umfowethu Shulz. Ngaphandle kwalokho ngicabange ukuthi ngibone umfowethu Fred Suthman isikhatshana esincinyane esedluleyo kwenye indawo esakhiweni. Kodwa ngakhohlwa lapho okwakukhona manje kungenani. Ubelapha ulapha kwenye indawo futhi angazi omunye umuntu, kodwa uNkulunkulu uyalazi lonke. Manje ungakhuleka futhi ucele uNkulunkulu avivinye ukukholwa kwakho. Futhi makungabi lomuntu ohamba-hambayo manje oba lenhlonipho okwemizuzu emilutshwana elandelayo. Manje kholwa kuphela nxa uthanda, futhi nje ngokuhlonipha okukhulu ongakwenza okwemizuzu emilutshwana. Futhi nje hlala uthule. Cabanga nje, uKristu wakuthembisa okwesikhatshana, futhi umhlaba awuyi kungibona njalo. Kodwa lina liza ngibona ngoba ngi mina hathi omunye mina isabizwana somuntu. Ngiza kuba lani kuze kube sekucineni komhlaba. Izinto engizenzayo lani liza kuzenza lani. UJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini. Lokho kuliqiniso na? Kumele kube liqiniso. Awu ngilokubonga sibili enkosini. Lingaphakamisa amakhanda enu nxa lifisa ukukwenza. Khona lapha ekhoneni. Kule khosikazi elihlezi khona lapha ekhoneni, ngumfazi onsundu. Khosikazi kangikwazi. UNkulunkulu uyakwazi. Kodwa nanko lokho ukukhanya nje phezu komfazi manje. Ule nxa inkosi ingangimbulela lokho okulihlupho lwakho, lalokho okhuleka ngakho, ungakholwa ukuthi kuyinkosi uJesu ukukusiza. Kumele ube senkathazweni kumbe enye into oyifisayo ngoba nanko lapho. Ubona bangane uthi awu kangikuboni. Lokho kuyenzeka ukuthi ungakuboni, ngikhangele nta kukho. Ubona uthi awu mfowethu Branham, nxa ungakubona ngemizwa yakho ngiyenelisa lami. Oh hatshi. UPawuli wakubona lokho uJesu esimweni sokukhanya, lalabo ababekanye laye abazange bakubone. Bona izazi zabona inkanyezi, ukukhanya okwabakhokhelayo, kodwa akula omunye owakubonayo. Kungokwabanye nje, kuyizipho. Umfazi ulohlupho lwenkankili, kunjalo. Ulohlupho njalo olwenhliziyo. Lokho yikho kanye. Lalela, ibizo lakho bakubiza esi. Ibizo lakho lokugcina ngu-Abshira. Uhlala enyakatho Cleveland Street. Ikheli yakho ngu-1264. Kunjalo sibili. Eyakho uthinte enye into khosikazi. Uyazi awuzange ungithinte. Leyo nkazana ehlezi eceleni kwakho lapho uyakhuleka laye. Futhi ukhulekela omunye umuntu. Futhi lo ngumama wakho. Futhi ulento embi emaphathini akhe. Futhi ulokuhambelana lalumfazi lapha. Ngumalukazana wakhe. Futhi ibizo lakho nguMargaret. Kunjalo. Futhi uhlala endaweni efanayo. Ngiyakubona usiza futhi ungena. Ucabanga ngakho mnumzana, indoda elandelayo ehlezi lapho? Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu? Uyakholwa? Nxa inkosi ingangembulela lokho okuluhlupho lwakho, uzamamukela na? Ulohlupho lwesisu. Kunjalo. Nxa lokho kuyikho, sukuma ngenyawo zakho. Ukuqondile. ungumtshumayeli ngoba uthi ukhangele impatsha zakhe zobufundisi. Ukulungile, ngaphandle kwalokho omunye umuntu uyakukhangelela ukuba ngumpresbyterian kodwa ngumtshumayeli wePentecost, kunjalo. Amen. Umnqino wakho yiwo okwenza izilonda zakho esiswini azisekho. Hamba ngekhaya futhi usile, mfowethu. Amen. Woba lokholo kuNkulunkulu, ungathandabuzi nje. Ucabangani uhlezi khona lapha? Yebo. Aha. Uyakholwa? Uyangikholwa ukuba nginceku kaNkulunkulu na? Akumbe ufuna ulutho kuNkulunkulu?
If God will reveal to me what you want, will you believe that the supernatural is being done? You believe it just exactly what Jesus had said?
Nga uNkulunkulu engambula kimi lokho okufunayo, ungakholwa ukuthi okukamoya kuyenziwa? Uyakukholwa? Khona kanye lokho uJesu akuchoyo. Inhliziyo yakho yonke ulethumba futhi lelo thumba lisenqulwini yakho. Kunjalo futhi ulehlupho lwesisu akubangelwa isimo somnqino. Akunjalo. Aha. Ibizo lakho ngu-Eva May Redman, libizo lakho lokugcina. Uhlala esitaladeni 1378 West 13th Street. Lokho kuqondile. Ukuthi ubekwazi ukuthi mina ngiyinceku kaNkulunkulu, inkazana yakho incinyane ehlezi lapho ufunela akhulekele. Leyo nkazana incinyane ilokopha kwegazi futhi kuza kuye lapho ethaba kumbe eqala ukukhala kanzima. Lokho kuyitsho kanje inkosi, lo mfana omncinyane ngumfo wakhe. Akunjalo. Umfana omncinyane laye ufuna akhulekelwe. Uhlutshwa yikuqunjelwa futhi wehlile kakhulu isisindo okungasikude futhi. Akunjalo na? Lokho kuyitsho kanje inkosi. Umfazi omhlophe ohlezi eceleni kwakho kukhangeleka engazathi uphambanisekile ngenye into. Uyakholwa dadewethu? Uyakholwa uNkulunkulu uthumele indodana yakhe uJesu Kristu ukuze azise kusizukulwane sabezizwe ukuthi uyeza masinya? Ulohlupho lwezindlala ekugulisayo futhi ulohlupho lwethunjana futhi ulomnqino. Awusuye waleli dolobho njalo. Uvela eDetroit. Inombolo yakho lapho ohlala khona yi-12134 Bandler Street. Kunjalo. Detroit, Michigan. Ngwase Italy. Ibizo lakho nguViola. P-O-L-O. Holamba. Aha. Woba lokholo kuNkulunkulu futhi wamukele lokho okucelayo. Ucabangani phansi ngalindlela? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke? Wena-ke ikhosikazi elincane elihlezi lapho, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke? Ikhosikazi elincane ekucineni lapho, loba nguphi wenu? Akula ndaba. Ucabangani wena lapho eceleni kwakhe, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke? Umama omncinyane ohleziyo engikhangele, ucabangani ngakho? Uyakholwa ukuthi inkosi uJesu izakusilisa leyo mithambo evuvukileyo olayo? Uyakholwa? Mhlawumbe ungacabanga lokhu, ungakholwa kakhulu nxa ngingakutshela indoda yakho ibe lohlupho lwendlebe ubufuna ukuthi akhulekele? Kunjalo sibili. Aha. Manje uyangikholwa na? Ubungakuthole ekuqaleni, lokho kungathi kukuvusele entweni ngoba wamukela ukusila kwakho leso sikhathi. Uphakamise isandla sakho eceleni kwakhe, khosikazi, ucabangani ngakho? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engakusilisa? Uzakwenza? Ukulungile. Khona-ke umkhuhlane wamathambo uzakuchiya. Ungakholwa? Ubucabangani mnumzana? Wena uzunguze izandla zakho. Uyakholwa uNkulunkulu engakusilisa wena ngohlupho lwenhliziyo yakho? Uyakusilisa? Uyakholwa ukuthi uzakwenza? Wena ohleziyo umkhangele lapho, uyakholwa lawe? Ufuna uNkulunkulu ube lohlupho lwenhliziyo lawe ubungela na? Yebo. Futhi ubulo mkhuhlane wethukela njalo? Kunjalo. Uyakholwa uNkulunkulu uzakusilisa? Khona-ke ungaba lakho. Akawukholwa na? Woba lokholo kuNkulunkulu. Phansi lapha-ke wena mnumzana ohlezi lapho ekucineni kwesihlalo, uyakholwa? Kumele ukwenze, usanda kusiliswa nje. Ubulohlupho lonyawo kawuzange yini? Uyakholwa ukuthi inkosi uJesu? Kodwa ukhulekela omunye umuntu manje, lowo ngumfo wenu futhi use-Wisconsin. Ube lokuhlinzwa nje emaphatshini akhe, ingxenye yawo ikhutshiwe. Kunjalo? Uyakholwa? Khona-ke ungakwamukela lokho okucelayo.
Oh,
malibusiswe ibizo lenkosi.
I will praise him.
washed away each stain. Blessed Lord.
Nkosi ebusisiweyo.
Sizakubona
ngolinye usuku usiza khona le emazulwini. Siyakwazi ukuthi kulapha manje emzimbeni kamoya. Uzibonakalisile kithi ngokupheleleyo. Umhlaba awungeke ukuba lelokho Nkosi. Asikukhangeleli khona ngoba wathi abasoze bangibone njalo. Kodwa siyakwazi ukuthi kulabantwana labo abangakubona. Silabantwana labo abakwaziyo. Futhi silokubonga ngakho. Futhi siyakhuleka manje ukuthi uzathanyela phezu kwalesi isakhiwo ngomoya ongcwele omkhulu. Futhi usilise wonke umuntu ogulayo phakathi lapha. Manje nje uthole inkazimulo kuwe Nkosi. Makuthi abantu bengahlali ekupheni kodwa mabaphakame futhi bakhazimule futhi babe uNkulunkulu udumo lenkazimulo ebizweni likaJesu. Nxa umkholwa mana ngezinyawo zakho futhi umnike udumo ngenhliziyo yakho yonke futhi uthokoze enkosini uJesu ngoba uselisilisa lonke ngokwenkazimulo yakhe enkulu yobuNkulunkulu. Inkosi ilibusise. Amen.